edolobho lakoBulawayo sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lowo osumemetheke kakhulu elizweni okhona njalo kumazwekazi esadik bese sikhangela njalo lokungcola okwenza idolobho lakoBulawayo sibe lohlelo lona lolu lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-city council bese sikhipha njalo lalaba bemchova bemchikachika abathwalela ezindaweni okungavunyelwananga i-city council luhlelo-ke esiphakathi kwalo-ke sesibaphile-ke esingathi inothisi ukuthi basuke kulezo ndawo ngoba nxa bengasukanga-ke ikhansili-ke isizayenze kokubakhipha-ke ukuthi basuke kulezo ndawo laba abathengisayo kakhulu ku-Fifth Avenue savumelana-ke laba abakhokhelayo abakhangela-ke inhlanganiso zalaba abathengisayo ama-vendors ukuthi nxa bephuma-ke kuzasala kulungiswa kuhlanzwa indawo kudwetshwe imizila bese kusithi inani elithile lizaphenduka lizothengisa njalo khona lapho ngoba sananzelela ukuthi ubuningi babo abanye kayisiwo bantu bakoBulawayo ngabantu ababuya bezothengisa ebusuku balale ezitaladeni bengcolisa ngoba bengqela zambuzi bavuke beqhubeka bethengisa nxa abakuthengisayo kungaphela sebebuyele ezindaweni abavela kizo yikho sananzelela-ke ukuthi bakhona abanjalo yikho sithela ababakhokhela-ke inhlanganiso zama-vendors-ke babuye lama-registers abo sibekwazi ukuthi lowo ngowabo lowo ngwalapha koBulawayo nxa sokulungisiwe-ke kwadwetshwa imizila-ke bazabiselwa-ke bathengise sokuyinto esemthethweni le mali abayibhadalayo sithathwa ngu-council
ye kodwa-ke siyabona likwenze khonokhulu abanye vele bangasoze bethole indawo lezi ngoba ningi kakhulu phela bakuya ngaphi
akho ngaso zathola indawo sizazama njengedolobho ukuthi sifuna ukuthi abantu bathole izindawo zokuthengisela okunye sikwenzayo silohlelo lokuthi centraliza phela kungathengiswa edolobheni kuphela i-CBD sile mkambo esizayivula enkulumani complex entumbani complex kizo zonke nje izindawo zemalokishini abanye bazakuyathengisa kuzona lezo ndawo abanye-ke bazasala bethengisa edolobheni kodwa konke lokho la mabizo alaba bazathengisela endaweni ezithile zizawaphiwa zinkokheli zenhlanganiso yabona laba abathengisayo
yenzile ukuthi kumele basuke namhla kodwa-ke bangelukusuka kuze kube kusasa liyabenzani
asizawakhipha
njani
idolobho lihlanzeke
izawakhipha njani
asizawakhipha nje kuhle izawakhipha kuhle nje kodwa-ke asifuni ukuthi sifike khonapho yikho sikhulumisane lenhlanganiso-ke ezibakhokhelayo ukuthi-ke zibazise ukuthi basuke njalo kasithembe ukuthi ukhona ozakwala ngoba abakhokheli babo hhayi bakhanya bavuma ukuthi sebekhulumisene njalo sebebhalile amagama alabo abafisa ukuthi bathole indawo ma sokuhlanziwe kwalungiswa.